umbofu unxuswe umphathi ntambo wezomvikela kwele Botswana umnumzana Shokati ukuthi azokhulumisana lesiphephelo senkambeni yedukhwi ngaphandle kwe-Francistown mhlazi ku-13 Mbimbitho. Umbofu uthi isikhathi sokuthi isiphephelo sibuyele ekhaya sisitshayile kungalasizathu sokuthi zihlale kwele Botswana. Ineni labalekela ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka 2008 olo luhlakela olukhulu lwabulisa abantu abaningi ikakhulu abasekeli bebandla leliphikisayo le-MDC ngesikhathi usoyingumongameli umnumzana Robert Mugabe encintisana lomoyi uMorgan Tsvangirai. IBotswana kanye lohlangothi olubona ngesiphephelo enhlanganisweni yomanyano womazwe omhlaba olu-United Nations High Commission on Refugees zithi akuselasizathu sokuthi isiphepheli zeZimbabwe zibe zilokhu sikhona edukwi ngoba ekhaya sokulokuthula. Esinye isiphepheli umnumzana waso TV utshele iStudio 7 ukuthi iBotswana kanye le-UNHRC sebefuna bebuyele ekhaya. Isiphepheli seziphiwe amafomu ukuthi bagcwalise besitsho ukuthi sebefuna ukubuyela ekhaya.
United Nations ibisinika abantu amafomu ukuthi so bonke umuntu vele fili ifomu yokubuyela ekhaya. NgoLwesithathu besile meeting futhi lohulumende weBotswana khona ngale dukwi esitshele ukuthi sifile amafomu sibuyele ekhaya.
Inhlanganiso ye-UNHRC isehlisa uncedo lwemali elunika amazwe agcina isiphepheli. Yikho leBotswana lihlaba umkhosi ukuthi alisoke liqhubeke ligcine abeZimbabwe ngemali ephuma esikhwameni sayo. Uwasho uthi kodwa inkinga yokuthi abangeke babuyele nje ekhaya bengazange bakhulumisane lohulumende weZimbabwe ngoba basuka ekhaya kungakuhle.
But into yaba yistalemate ukuthi singasavumelani ukuthi muna besele ukuthi uhulumende wethu sesifuna. Manje thina sithi uhulumende leyo nosifunayo akathumeze umuntu ngapha sikhulume laye simbuze imibuzo esifuna ukumbuza yona esigarantie nge-security yona le esiyifunayo esitshele ukuthi sokutshintsheni njengoba nguye futhi wasixotshanisayo ukuthi sibuye ngapha.
Esinye isiphepheli esingafisanga ukuqanjwa ngegama sithi bazabuyela kanjani ekhaya ngoba nanku abanye bathiselwa imizi ngomnyaka ka-2008.
Okwamanjena sesiphakathi kwempondo zenyathi nambo bathi sibuyele ekhaya. Sibuyela ekhaya siqonda ngapi? Imizi siyadilile. Usithembisani uhulumende lokhona ukubana uzasenzela khona. Sicela asiphendule kulokho ngoba sikwazi ukuthi sibuyela siqonda ngapi.
Omunye laye uthi abantu ababe bahlukuluza lokho bekhona ekhaya njalo iZimbabwe ikhangelane lolunye ukhetho olungaziwayo kumbe luzaba lodlakela kumbe hathi.
Sicabanga indlela esabuya ngayo lapha sasingabantu ababalekayo eZimbabwe sifuna ukubulawa ngo-2008 kubanga lwalolu khetho ukuthi umgaba wayefuna ukuwina by force, by violence, by everything. But now sikhangelane lolunye ukhetho oluzayo. Abantu ababekhona ababengama advisors kamgaba lokhe bekhona sikanye lo president obusayo so sizwa sithe sabo kubuyela ekhaya even njengoba enika i-assurance ukuthi lokhu kuzakulungisa ukuthi lokhu kuzakulungisa kodwa but sikhangelane nama-elections.
Umbofu ukhangelele ukuthi akhulumisane lazo isiphepheli phezu kwendaba zonke lezi njalo yena uqinisa elokuthi sokuyiZimbabwe entsha abantu kumele baphenduke bezoncedisa ukwakha ilizwe. Iziphepheli zeZimbabwe zibikwa zimele zibe zisesiphendele ekhaya ekupheleni kukampalakazi lonyaka. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 zaHabron kwele Botswana.